Umali sentatheli zindaba ngikuba lomhlangano wenzelwe eAnglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodweni saleli bandla eHarvest. Embikweni wakhe wokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Jangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla uMnumzana Charles Msekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itshwayise kwabaphethe isikhundla sikamongameli ngokungenziwa. Kanti abantu bayakuletha ubufakazi bethu okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba uthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaShangirai eWumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentatheli zindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazodeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President of the
okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo.
Njengebandla le-MDC ekhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba Chamisa bakithi sicela mayuyu kuphambanisekile. Njengebandla le-MDC ubudlwangudlwangu ngasubo bethu sinethemba lokuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithi esenzele ubuhlawumlawu. Bakithi cela ukuxolisa zulu kandaba waseZimbabwe ke kungayithiwo ntandethu leyo ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera zazakale izigcanyi ezatshaya uMakhuphe.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi kuvele eBuyera ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzulu ekade esekhuluma ukuthi hhayi sebecwayisisile njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizakusebenzisa ukusilungiselela. So kusukeze ezisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibone ukuthi senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yatshaywa kabuhlungu emngcwabeni kaChandirayi ibalisa umsekeli webandla unkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli uMnumzana Bednego Bhebhe. Ummeli wetsholotsho eMathebeleland North unkosikazi Lwazi Sibanda obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lo nobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenele umhlangano ubengekho uMakhuphe, uBhebhe kanye lonkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Muzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokutshaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.